Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 17 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Kuqakathekile ukuthi siziqoqe njengabantu, sinanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyingozi.
Uzulu usekhuthazwe ukuthi eqhubeke ezivikela kubhubhane lwe-COVID-19 lanxa nje amanani abantu abahlaselwa yilo mkhuhlane esehla kulezi nsuku.
Sikhona isifundo esiqakathekileyo njalo esikhulu esisiyibonileyo.
Amabandla aphikisayo anti eleZimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eleZambia eliqhube ngayo ukhetho. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho elizwe lakhe kwele-Afghanistan okuyinto esolwa ngabanye ngemva kokugenqulwa kukahulumende walelo lizwe ngamaTaliban. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu sekhuthazwe ukuthi eqhubeke ezivikela kumkhuhlane we-COVID-19 lanxa inani labantu abahlaselwa yilolu bhubhane likhanya lisehla kulezi nsuku. Ingcweti kwezempilakahle zithi ukwehla kwenani leli akutsho ukuthi abantu sokumele bayekethise ngoba lumkhuhlane ulakho ukuvuka njalo ngolaka. Zithi abantu kumele bayehlatshwa ijekiseni evikela lumkhuhlane ngobunengi. Sisiya emoyeni ugatsha lwezempilakahle belulokhe lungakethuli amanani abantu ababulawo yilomkhuhlane kanye labafunyanwe belawo izolo. Sixoxelwa ke wamela isigaba seNkayi South edalele parlamente umnumzana Abednego Pepe.
Umkhuhlane onjengo-COVID asomkhuhlane ukuthi sithi thina ngoba sizwa abanye bekhuluma besithi sokunganeno kumbe usunganeno bese sithi thina kutsho ukuthi usuphelile. Ungakhohlwa ukuthi umkhuhlane esisukelayo kathana ngo-2019 silokhu silawo kathesi ulokhu uqhubeka usibulala abantu abaningi. Ungakhangela abantu abaningi sebefile kusukela ku-2019. So kuqakathekile ukuthi siziqoqe njengabantu, sinanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyingozi, sizivikele ngaso esikhathi, sithathe okuqakathekileyo esikungenza ukuthi sizivikele. Ikakhulu engakuqambisayo ukuthi abantu kufanele bagqoke amamaski ngaso sonke isikhathi, bahlale bengahambi beseduze-duze kumbe bakhulumisane beseduze. Mina ngiyangithi ke njengoba kuthiwa 1 meter, mina ngithi hayi abantu ngabathi 2 meters ngoba i-1 meter layo nxa ungazange uyimeasure usoze ubekwazi ukuthi imali umita achiyana kithi. So kasisebenzise ke o-2 meters, sibe sesisebenzisa ke lawo ngithi ngama-sanitizers, bese sizama ngezikhathi zonke ukuthi abantu bangaze babuthana babe baningi kakhulu. Singaze sa-share lokho okunjengezinkomitsho, okunjengamatshwala, abantu uyafica beshare izikadi. Sikuqakathekise konkana mbonani kuza sivikela, singaze sakhangela ukuthi umkhuhlane unjani okwakathe sikuphela.
Isike saxoxa kusikhatshana esedluleyo usithi wena umumo mubi enkayi njalo amajekiseni ebesilela. Usunjani umumo kulezi nsuku?
Angake ngikufakaze ngokugcweleyo ngoba ke ukusilela kwayo abesilela ngoba abevele esilela ukuza kwawo elizweni, aphinde asilele ke ukuthwala kwawo esiye ezindaweni ezijeneyo. Kodwa ke ngokuzwa kwami engingakutsho kathesi ukuthi hayi kulohluphanyana olokuthi akuseyikhona kusilela kwama-Jackson, kodwa sokulithemba elisebantwini ukuthi kambe bayathemba yini ukuthi ama-Jackson ayanceda ngoba abanye bagcina bebuza imibuzo eminingi.
Umnumzana Abednego Pepe wake wamela isigaba seNkayi South edalele parlamente.
Yebo yebo yebo, mthwakazo muhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe B Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 pm. Namhla sixoxa labatsha ngamalungiselelo okuvulwa kwezikolo elizweni ngesikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lilokhe lilwisana le coronavirus. Saphatha njalo udaba lokutholiswa kwabasakhulayo amathuba kwezentuthuko ngesikhathi kusanda unanzwa usuku lokuqhakathekisa ungachiwa phandle kwabasakhulayo kwezentuthuko emhlabeni jikelele olwe International Youth Day. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo 8 ntambama.
Amabandla aphikisayo athi eZimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eZambia eliqhube ngayo ukhetho lwalo. Umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngamavoti ayisigidi kulolo khetho ngumholi webandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema wavuma ukusuka embusweni. Lokho kujabulise abanengi eZimbabwe abagoqela bebandla leMDC Alliance bona abathi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngendlela esuthisayo kungela kuqilibezela njalo abayabe benqotshiwe ikakhulu abasembusweni bavume ukusuka esihlalweni njengomongameli Lungu. Sixoxele sikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iphithule Maphosa.
Sithanda ukwenzela abantu beZambia amhlophe sibatshayela ihlombe ngokuqhuba umsebenzi wokhetho ngendlela elohlonzi njalo ebukekayo. Sithanda ukwenzela amhlophe ngempumela yokhetho lanxa nje sike sezwa imbiko labhala laphayana ukuthi kukhona kade begijimisa udlame labanye kade begijimisa ukuthi mede bengariga i-election kodwa-ke overally ukhetho lwabo luhambe kuhle njalo kube le mpumela ebonisa intando kaZulu. Sisebenzela mhlophe.
Kukhona yini okungafundwa yiZimbabwe kulolu khetho?
Sikhona isifundo esiqakathekileyo njalo esikhulu esisiyibonileyo kulandela ukhetho lwaseZambia. Ukubana kuqakathekile ukuthi abantu njengesizwe baqakathekise ama-interests abo njengabantu kulokuqakathekisa ama-political parties kumbe inkokeli zama-political parties. Lokhu sikunanzelele ngemva kokubana abantu beZambia abazange bethwale nzima ukuthi beguqule uhulumende, betshintshe uhulumende ngemva kokunanzelela ukuthi ama-interests abo asengozini, kakhuluma sikhangela indlela ubaba uLungu lephathi yakhe kade sebephatha ngakhona. So ngokubana baqakathekise ama-interests abo njalo bayawazi ama-interests abo abahlanganisayo agoqela i-economy, indaba ze-transparency, indaba zekulinganiswa kwamathuba lako konke okubalulekileyo empilweni zabo bakubone kuqakathekile ukuthi ama-interests lawo bafake ezandleni zabantu abangabathemba bebasuse lapho akade bewabeke khona ngesikhathi sokhetho oludlileyo. Sibenanzelele ukuthi akusalandelwa ngendlela ababevumelane ngakhona. So kuqakathekile kakhulu ukuthi singaze sakholelwa kakhulu, sathembela kakhulu kuma-political parties kodwa sikhangele ama-interests ethu uma sivota. Ngithemba abantu beZimbabwe bayabonile njalo bafunda kubomakhelwane eZambia ukuthi kumele senze njani. Njalo ukuqakatheka kokuvumela intando kaZulu lokho sikunanzelela kubabulungu osevumile ukuthi unqoshiwe njalo usevumile ukuthi uza kuba umbuso unikeza kulo osekhethiwe. Sithanda ukuthi sifunde lapho ngoba into eziqakathekileyo uma sifuna i-development elizwe njengabantu ngoba kumele kube lokuthula njalo kumele kube le-democracy ukuze impumelelo iqhubeke isiya phambili.
Umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu. Kusenjalo ingcwethi kwezombusazwe sithi ikusasa leZambia likhanya likhazimula phansi kombuso kaHichilema. Kuthe sokusobala ukuthi umongameli Lungu unqotshiwe, isisindo semali yeZambia iKwacha sibikwa sikhwelile. UChris Gande weStudio 7 uxoxele intatheli zindaba yeZimbabwe ehlala edolobheni leLusaka kweleZambia. Uvusa Muzi Sifile Sibanda.
Hayi, abantu bathabile lapha, abanye bathaya amavuvu zena benzani, abathabe kakhulu sibili ukuthi umnumzana yiChilema nguyo osekhethwe ukuthi abe ngumongameli weZambia wesikhombisa. Angikholi ukuthi namhla abanye bake basebenza ngoba ngithi impumela yokhetho siyaziswe ngabo-2 kusukela lapho vele kube ngumsindo nje vele bekugijinywa kugcwala yonke indawo emgwaqweni lapha kubomvu wonke umuntu ugqoke izikipa zikamr Chilema. Of course mina kangilazo kodwa hayi abaneyibonte bazigqokile.
Kuyathembisa yini ukuthi umumo wezomnotho uza kuba ngcono ikakhulu nxa ukhangela abanye ukuthi uzasebenza lapho?
Kuyathembisa ngoba ngathi kuhamba ngalokho asithembise khona yena usigcizelele kakhulu sibili ukuthi wayethilo nje wathi mhla engenile esikhundeni mhla egotiwe angithi kakagcotshwa kathesi usamelelwe nje ukuthi bakwenziwa kuyenziwayo so mhla egotiwe wathi wathi yena ikhwatha lizahle liqine sibili kumele lifike ligeyine kakhulu nxa lilokhu ivalue yalo against idollar but sibona bethi lanxa engakagcotshwa vele ikhwatha seliqalile ukugeyina nafta sikhuluma nje liku-18 oyi-$1 isinika 18 khwatha ngesike phelileyo i-$1 ibisinika 23 khwatha so yabona ukuthi ikhwatha nalo selisi hayi lisiba lesisindo esikhanyayo kodwa angithi abantu abantu ama-politicians kwesikhathi bayakhuluma bebalithembise ngoba bayakwazi ukuthi yikho esikhangelele ukukuzwa so kathesi yena sesikhumbu usetshilo so nathi sesikhangelele ukuthi sibone ukuthi mhla esekhetha amalunga ekhabhinethi yakhe uzafaka bani ngoba ugcizelele ukuthi yena uzafaka abasha kuzaba nabomama kuzaba nabantu abasuka endaweni zonke zeZambia ukwenzela ukuthi kutshengise ukubambana kweZambia ibengike ngahlalisa ngisabana kodwa ndingahlula nami ndinwa ukuthi ukhulume kangabo ukuthi one Zambia one nation esithi yena konke azakwenza kuzafisa ukuthi kube nokubambana ilizwe lonke libambane ngoba okunye ulungu ubukhokheli be-PF akade sebekwenzile sebedale ukungazwani phakathi kwabantu nje abasuka endaweni ezithiyeneyo so kuthola ukuthi abanye maybe abakhuluma olunye ulimi abasangenelani labakhuluma olunye ikakhulu abakhuluma isitonga okuyilo ulimi lukamnumzana yiChilema ngoba bekunabanye sibili akhona amadoda othiwa ngoTshishimba Kambwindiza o-TBM vele bona ukuthi bekungavumi ukuthi umuntu akhona akhulume naye akhampene engazanga akathi asukelane namatonga kodwa-ke umr yiChilema uchilo wathi hhayi konke lokho ngakutho ukuthi ngabantu nje kade bezama nabo inhlanhla yakho ezombusazo.
Umnumzana Vusumuzi Sifile Sibanda yintatheli zindaba yeZimbabwe esebenza kweleZambia. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla eNew Zimbabwe ithi umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenzele umongameli weZambia omutsha umnumzana Hichilema Hakainde amhlophe isolo wathembisa ukuthi inguquko efanayo iyeza laseZimbabwe. Iphephandaba leChronicle lithi kubhubhe uLydia Makhurane obengunkosikazi weqhawe lesizwe umnumzana Phineas Makhurane owayengumholi wekolishi leNational University of Science and Technology. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labakhokheli bamanye amazwe asezansi e-Afrika kwele Malawi namuhla emhlanganweni weSADC Ordinary Summit. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibona neStudio 7 basakazi lonke linjani, ngiyalibingelela ngiyalithanda kakhulu, inkosi ligcine ngazo zonke isikhathi. Ngifisa ukukhuluma nje okufitshane mhlawumbe ngendaba yabantu laba okuthiwa ngamapostoli akomarangi. Uyazi ukuthi mina ngingumfundisi ngingumpostoli lami because ukuthi umpostoli kutho igama elilodwa abantu bakankulunkulu abasenda i-message from each place to another. Kodwa ngimangaliswa into yokuqala vele ngalaba abantu mina ukuthi kungani besiba labafazi abangu 7 7 12 12 8 8 bekhatha abantwana besonto bebancane abantwana babakolonize ibrain bengabase esikoleni abafundi labantwana bonke nje bahlala bengabantu abangabafazi babafundisi bathathe babuthelela abafazi manje mangifunda iBhayibheli yazi mina lokhu ngizihlupha kusukela sizwa kuzala kwalomntwana ukuthi kanti bayithathathe le ukuthi bona babangabantu abana bafazi bonke labo ngoba eBhayibhelini kayikho leyo into engitholise eBhayibhelini mina kuphela abantu ababethatha abafazi besibabaningi ngamakings endingakhangela ngesikhathi samakings bonke amakings kazanga sonke ngokuningi babo kodwa uNkulunkulu wayebathande basebenzisa ngendlela ayebasebenzisa ngayo uAbraham bonke labana zange bahambe esontweni abazange basonke even one day kodwa uNkulunkulu wayekhuluma labo ebasebenzisa ngendlela asebenza ngayo are they kings or they are the leaders of the church abanxa sikhangela konke kusula boPaul laboPetro bonke labo abantu akade bengabantu kaNkulunkulu besend message yakhe ngendlela enjalo akekho ngitsho lo yedwa umuntu wenza lento abayenzayo iyanyanyisa idoti basiphazamisa thina nxa singamapostoli bona bezibiza amapostoli akula amapostoli anje noma singabuzana wonke amapostoli angeke ayifakaze le ndaba ukuthi yaphila they are the rapists into ebuhlungu ukuthi babojwe ukuthi uhulumende utholakale kubo laba bantu banyanyisa igama lesikristu ngendlela embi ayikho yonke lento abayenzayo ababotshwe bonke laba bantu bahlalelwe phansi bahlolwe kuhle kodwa soze babopheke ngoba uhulumende simbona la engena kibo ngoba uhulumende wenza okwakhe okwepolitics akula muntu wepolitics osontayo kwesinye isikhathi nxa sesikuhluza kahle kodwa labantu abaright ngoba ngipolitics is a dirty game bangena lapha ukwenzela ibamobilize abantu babathathe babafake emavotini so now so in terms ukuthi bazobabopha kuzabanzima ngoba bengena kibo so laba bantu laba they are ruining isimo sesikristu babulala indlela yenkonzo ama-rapist
Livuka njani kuStudio 7 siyabonga ontungameli ojonga labo bonke engibakhothwe amabizo abo mina ngithanda ukutshela iZimbabwe yonke ukuthi entweni zonke esizenzayo masikhuleke standards inkosi iza kusizwa zonke izicelo zethu zizazwakala kuphela ukukhuluma akuncedi but ukukhuleka yikho okuncedayo ngoba uNkulunkulu ukhona ulathi okwesibili ngapha eBinga asila okokulimisa last year kugajompo kasizuzanga ifertilizer ekwaneleyo kanye le mithi yakhona silaso kakhulu isifiso ikakhulu ngapha esigabeni sebhinga ebhasho ukariangwe road bakithi siyacela ingani singancedakala lathi silesifiso salima khonoko okulutsha nokuyingcosana but akukwananga so nxa kukhona okuncediswa kakufike ngesikhathi esiyiso njengefertilizer ikakhulu u-ALOG sibe labo masinyazana ngoba kwesinye isikhathi izulu lingaba liningi inhlanyelo kayibe khona ngalesi sikhathi lingadlulisela phambili ukuthi kuzwakale konke umhlaba wonke ngiyabonga nguMatthew ngapha eBinga siyabonga kakhulu singakhohlwa futhi okunye okuthi abantu kabagqoke ama-mask abahlatshwe bahlatshwe ngoba umkhuhlane lowo mkhulu kakhulu uzasilimaza uzasiqeda bakithi sizwe seZimbabwe siyabonga
Sanibonani Studio 7 lami ngiyajabula ukuzwa lisethula izindaba ezimnandi ezeZimbabwe ezisindebele zimnandi zibuhlungu ngokufa kwelizwe elehlule ukuvuka nje inganali labantu hayi asathwala nzima ke thina saphila emazweni siphila sisethuselwa njengenyoni emasimini pho thina singazaba ngabakabani thina amandebele sibalekele ngaphi singena emazweni siyafa sivalekele eZimbabwe siyavulawa pho sibalekele ngaphi hayi kunzima eZimbabwe shemu sesiphila njengenyoni asazi ukuthi singabakabani manje uNkulunkulu buzosibona baba kulobunzima esikibo uNkulunkulu wethu hayi asathwala nzima thina amandebele hayi kodwa kuzolunga kuzobaphelela ngiyalibingelela lonke linjani elupani ekajana kondebele ngithi liphile 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 lize likhokhobe livikele icorona iyabulala yona ikhona ngeqiniso asomanga liqiniso icorona ikhona
Sanibona imbadala linjani kusitiyo sevini olubingelelayo ngu-TB Ncube umfana wesigodini phansi lenyu like bantu bakithi ngicela laphana kini bonke bantu bakomthakazo ukuthi anicela livotele i-MRP ngo-2023 MDC kudala siyivotela kudala siyivotele iwini ngayenzi lutho so kufana lokudlala lokhu esikwenza so cela sivoteleni i-MRP yilona iqembu eliphetheyo yonke into esayitini yakithi lingasi sisiza siphumekelwe lodube esibhekane lalo. Ngicela laphana abantu bakithi. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ukuhluthuna umbuso kwenziwe liqembu leTaliban kwele Afghanistan kuvikwa kulakho ukupha umdlandla amanye amaqembu afanayo agoqela ele Al-Shabaab kwele Somalia. Ngokubika kwemsakazo weVoice of America, umsakazo munye uthi izibhedlela zakwele Haiti zigcwele abantu abalimalele engozini yokuzamazama komhlaba ngesonto. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho eMelika kwele Afghanistan lanxa abanye bemsola besithi lokhu yikho okubangele ukugenqulwa kukahulumende walelo lizwe liqembu leTaliban ngesonto. Kumbiko wethu lekumabona kude izolo, uBiden uthe ukugenqulwa kukahulumende lo kuveza sobala ukuthi amasotsha aseAfghanistan lenkokheli yalelo lizwe abazimiselanga ukulwela ilizwe labo ngoba bebalekile. Uthi iMelika siyaqeda umlandu wayo ngokulolonga ibutho lakulelo lizwe lokuliphathisa ngamabhiliyoni lamabhiliyoni emali. Ngokunjalo utheka soze qhubeke thumela amasotsha eMelika ukuyafela abantu abakhanya bengazimiselanga ukuzilwela kumpi esileminyaka engamachumi amabili. Amasotsha e-Afghanistan ebesele lwisana lama-Taliban ewodwa kulandela ukukhitshwa kwamabutho eMelika nguBiden. Kulabo abamsolayo besithi ujikele uZulu makhaza we-Afghanistan amaganyane ngokususa amabutho buthumuthumu, uBiden uthe iMelika siyafeza injongo yayo yokulwisana lezidlova ezazihlasele leli lizwe. Kube lenxabangxoza eAfghanistan ngesikhathi amabutho eMelika esusa izizalwane zaleli lizwe kanye lezinye zakwele Afghanistan abanye bafa ngenxa yokunyathelana bezama ukugada indizamchina. Ukuhlaziya amazwi kaBiden sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Lathi sonke simangile sibona i-government lama-leaders e-Afghanistan ebaleka after 20 years benikwe 2 trillion imali, banikwa le training yamasocha 300,000 amasocha all over the country. Banikwa lokutrainwa kwama Air Force pilots, banikwa nendizamchina zangkhona ama-Taliban abengela konke khona lokho. So sibona into echiwa ngu-President Biden iliqiniso ngoba ma abantu be-Afghanistan bengakwanisi ukuzulwela i-democracy ukuba ohlala kahle yabo khona ngale bona bengabanikazi belizwe, hayi lapho kule nkinga lapho. Bebekhuluma besithi amabutho abo ever ready ukufesa i-Taliban. So bebekhuluma besithi hayi akusoze kube lula ukuthi i-Afghanistan iphongu incibilika njengento esiyibonileyo kwakathesi. So mina ngibona sithi u-President Biden lama Americans bona bathe they have 20,000 injuries abafana from 18 years to 30 years abanye abalutshwane bangama 40 years but he generation iyabisi lahlekile yona le abanye baqhumeke inyawo abanye baqhumeke izandla abanye balimala amakhanda because of bomb fragments landi but bona abantu beAfghanistan bengafuna ukuzulwela so khonoko mina lami ngubonayo iAmerica khonapho is correct.
Isinqumo sikaBiden lesi ubona singaba lomthelela yini kukhetho oluzayo sibone mhlawumbe abanye becine bevota bekhangela ukuthi uluphathe njani udaba lweAfghanistan lolo.
Engubona lapha is the American public ibisidiniwe ngokuba the world policeman. Ngoba singakhangela ihistory yeAfghanistan, it's not the first superpower eyahlulekayo to fix or ukungenisa i-democracy in that country. Sibona ukuthi ama-Russians lawo in 1989 bachiya kunjana ngoba labo bayesebehlulekile to put Afghanistan in order. Ilizwe langikhona is just like that. And ulama tribal affiliations amaningi and then sibona ukuthi i-central government khona ngale ayisebenzi kusebenzisa abantu abasebenzisa amandla to rule. That's how they get that country going singakhangela history. So President Biden la ukhulumile wathi yena i-democracy cannot be instituted in a country abantu abangafuni izinto ezinjalo. Sesibuya kuma elections alapha abuya la angiboni mina with the voting base ngoba sibona ama results aphuma izolo athi ama Democrats 84% wanted the war to stop and they said it was the right decision. 52% of Republicans, 66% of Independents. So singakhangela ama numbers ona lawo sithi hi uMnumzana Biden is currently on a wave engazange ibonakale ukuthi he has 52% support ama Republican.
Ela kusasa le Afghanistan ulibona liminjani phansi kombuso wama Taliban?
Mina ngibona there's gonna be another warlord ovukayo ngoba siyakwazi ukuthi i-300,000 zona lezi ezamasosha they are going to regroup baqalise futhi impi khona ngale because that area behlala kulwisana. So ngithi mina singabanika maybe 1 year, 2 years from now iTaliban la iyabe sibona umlilo ngoba amasosha onke lawo ancibili among the people they'll come back sebefuna ukukhipha iTaliban again and then khonapho sizabona ukuthi abesuhamba njani. I-sharia law abayichuchisa among the people ukuthi balandele zona lezi naleyo mthetho I think kathesa abantu sebe experience something different kuzaba le nkinga. So angiboni iTaliban being successful in the coming years ngoba abantu bangikhona beAfghanistan if they decide to take over their land angiboni kubahlupha lapha.
UMnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Izipete zekuseni ngebe zihamba phambili. UZulu sekudazwe ukuthi eqhubeke sivikela kubhubhane lweCOVID-19 lanxa amanani abantu abahlaselwa yilomkhuhlane esehla kulezi nsuku. Amabandla aphikisayo athi eleZimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eleZambia eliqhube ngayo ukhetho. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho elizwe lakhe kwele Afghanistan, kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, Untungamile Nkomo.